So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala
Umthethwa ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili.
Siyananzelela ukuthi abadala abantu abanenkathesi abasagqoki ama-mask.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukuchisa okwedlulise amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambirijani lo remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwe remand ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka. Ababili laba babotshwe enyakenye ngoNhlangula beseteswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Banengi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo lo Mnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxelo nobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala ku-constitution liyakhethwa ngabantu lelaso akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana lokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech. Kutawa ndiwa kulume wekululegile. Hayo mesi ati laba simchari hlombe sibili ngoba umthetho lo wakati bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona ukuhle ukuthi singinanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa beselizwe nelibolile bayathukuthela bagcine bephumisela kungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azama ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe behlezi phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumeni angafuna ukuzizwa abantu balelungile lokukhuluma ukuthi inxa behlukuluzwa besiza ubuhlungu batho ukuthi bazikuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumeni angabahaladi, uhulumeni angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Ngesikhathi sikaMgabe banengi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni. Yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje umgabe lo mnangakho?
Uyabona into eyenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othego ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe litsha lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho umgaba ephume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgaba kuze kube lanamuhla kokunye futhi umgaba uphosa ngcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kube kakhulu ngomgaba igugu round kodwa lalo ubaba lo lesandla kugugu round sesibona futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili izimbila zantabanye ngabantu abafana xathu.
Umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,581. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808. Asebebhubhile bonke sebefike ku 4,691. Phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo koBulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland. Inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski, ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa. Ngesonto kulabantu abalitshumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakoBulawayo. Kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kukhanya koBulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha i-COVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki amamask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele i-COVID-19. Abantu abaningi sebehlangana nje beseduze. Siyananzelela ukuthi lokho engxenye yikho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke. Njalo into eludubo ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu, ngakho ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Ziluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19. Ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola-ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla, ama-sanitizer. Kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili.
Abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana?
udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina begethisa ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlano lokukhona into kumele yenzakale njalo iqhakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende Minister of Health Minister of Education kube into kubanjana izandla ngakho njalo ke kungene ebulenjini kungene kuma radio la kuma TV kukhankasa ukuthi abantu benanzele ukuthi lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli njalo singayikela ukunanzelela ukuthi siyathingena nje January sokusiba lenye futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngohlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekutshisa kakhulu isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethule umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo ezilethukela njalo bengahamba-hambi mahlayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukuthisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni ngiqale sibili ugandi kuyatshisa sekuselizolo nje izolo kutshisa kakhulu kakhulukazi namhla kovuka kuyatshisa but kusekusemini waqala nje ukubala amayezi athese ngama-5-6 ke uqale ukuthonda izulu laphebezana phana lapho abayebethi liyana ukubophumula ngaleyo yani liyana kancane so kathese ngani sokutshintshile mbijani nje. So kwami kuyaqandelela
ye kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu.
Imbiko ethize ekade yani yahamba nje kule njini sithona sukusela izolo kuze kuyefika kubo 14 kuzakwazi ukutshisa kakhulu okwedlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona ngapho koBulawayo ku-Bite Bridge lezinye indawo. So namhla vele besikhangela ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibelokuzwayo. Labantu emini kade bekhala nje besibuyatshisa kulo muntu othe izolo yena ke utshawe likhanda abaye bekhala ngemungu layi utshise kakhulu izolo sibili but namhlanje hayi awuzange kube khanda izolo kodwa izolo lokutshisa kwamanzi anajide nema-ofisini labantu abasingezela khona kade kukhudumana sibona buyatshisa okuzwayo singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani njengabe abomomkhadi belikhona na kuyaqhuka inxenye kuyaqala futhi ukutshisa futhi xakusa nje kusena kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Chengisa ngaphansi kwalokhu ethina sikhiwa ngama-makeshift shirts. So amaningi akhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle njengokuyi-umbrellanyana encane vele ingxenye ebhobokileyo futhi so abantu abaningi bethwele nzima kakhulu abathengisayo abanye bathengisa into ezicandayo lokhu amakhula boksi abonamnete lanilani kunobunzima ngoba vele kuhle kuncibilike nje lokudla okunye abakuthengisa kuthi abantu ayokuchaya egcekeni ukuthi akulawula ndawo laphela ama-shirts ongahlala kuhle khona ngasho ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi kwekambulela but iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali lakuthi athenge ishedi enkulu yabe engalayo so abantu abaningi bathi bethwele nzima. Kathesi futhi njalo inkinga esikhona ukuthi nxa izulu liqala ukuna so abantu abaningi sumele bevale emasini izulu engathola bethi bevale bekuqhuba kitchen sekunobunzima kakhulu vele ungakhayela nje kuthi ezokuthola thi sizoma ngama-6 lapha ngeyadlule emakethi laphana elokhu ze-islanders abantu sebethile impahla sebebalekile bashiya abafana besikaniya ukuthi bathwalele okutshengisela ukuthi izulu abethalile kakhulu bekuyabavele ludubo izinto zibe manzi kube lokunzima so abantu vele abasebenzayo baphansi kwentembo kodwa izulu liyana kumbe kuyatshisa ngoba indaba asebenzela kuzo kazilunganga kathe zikhathi izulu vele sokuwesi izulu ingana kehle kwevele kwematapatapa kwemanzi abantu sumele bebaleke so sesingena vele unolibasolo December kathi kuyaba nokuzima kakhulu abantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni ngohlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokusungulwe isitimela sezubukho esizathwala uZulu wakobulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCowdrey Park. INewsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku-25%. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 njani? Impela ama audio amakabalwa kuloko ngiyafaka lapha kabalwa ngithi phambili ngezwela kithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiyayizinto lasetokwane ithi i-tribalist ayifuni kodwa ayomuntu kamthwakazi. Angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through iGugurawund. Ofuna maybe yena ngendlela engayo udlalezano. So besicela nje ukuthi ne abantu basetokwane babe kwazi ukuthi umthwakazi ukhona. Ene umthwakazi umela abantu basemathebelethe.
Siyabonga ku-Studio 7, siyabonga kakhulu kakhulu balaleli be-Studio 7. Hayi, thina sithanda ukubingelela kakhulu izihlobo zethu esihalisuphi, ama-councillors ethu ku-Ward 19 ehalisuphi, sibingele konke izihlobo zonke. Kodwa into yabona esihluphayo lapha yikuthi bona sibe e-connect. E-connect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu. So amadatha ecine sephela singazange sikhulume nabantu ku-Studio 7. So besicela ngomusa ukuthi bona bakethe i-Studio 7 nxa ukuthi ehluleka isitshele sidinga amalayini angcono angasisebenzela ngoba nxa sesithi akhuluma nabantu emakhaya ngapha sehluleka ukuthi sikhulume le mkhuhlane sesehluleka lokuyikhuluma i-econethi yethu ngapha ungani kuthiwa isisincindezela iba khona ekuseni ngo-8 okuzokuthi kutshaya 7 okuzakusela lutho ebusuku asakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi i-Studio 7 bakithi balalele lani lisincedise ke entweni yethu le siyabonga.
Sanibonani. Ninjani bakithi? Ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo engifuna ningikhangelise bakwethu ningincede. Igama lami nguVincent wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakondlovu okanye Sikha wakondlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini, but uthi wathi kimi akasahlali esigodini, sehlala phi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangene, I think mangicabanga kwakungu 2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapreki. Ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufika kwami eCape Town, ngamthola ngathi ngiyazama ukumcontacta, angisamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webreki. Ngicabanga ukuthi lapho khona unomntana. So bakwethu, ngicela usizo please, ongabe mazi angincede. Unosisi wakhe kuthiwa nguBuhle, kuzokubhudwa kwakhe omunye othiwa nguLeslie. Inamba ningangithola kuzo, bonke ngabakondlovu labo bantu. Inamba ningangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani lani balaleli izo zonke indawo emhlabeni. Ngithi lami mfako wami umbono namuhle kuseni. ngendaba le eZimbabwe. Ngicela ukwazi kulabo abanye abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist. Ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebeleleni elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe angaze abe gudu okungakanani. Kwenziwa yini? Angithi izwi ipolitiki ezakhiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule minye imihlobo eyiyo efanele ibuse. Amaphathi wona lawo esikhuluma ngawo ezanu PF labo MDC into ababenza ukuthi kuthiwe ebona yibo balobona ama leadership asuka emashonaland kulokho kuyi constitution kaMgabe engabhalwanga yena leyo yakudala ukuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident. Ayisiyo yini tribalist? Wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibukubonisa into obvious lana elibonayo phambi kwamehlo enu? Why lingazenzelo kwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liyafisa loba kalifisa.
Kanjani balaleli be Studio 7? Ivusa nguNhlanhla Mahlangu eButswana eFrance Town. Ivusa umama uNhlanhla koMajivovo. Ivuse lonkomo RJ. Ivuse lomdala uNdevula Sathulane. Ivuse loPaul Ngwenya imali mama oyinyanga. Lomzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala. Yevusa loba uMahlangu elusulu kondani eShawini. Ngithilinjani baba khona ngapha? Izulu selisina yini seliqasile kulima yini? Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Fanibonani balaleli be Studio 7 okhulumayo engubakisani ngokukhula kwesibongo sakoNcube okhulela endaweni yasematokonye. Ithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani Mlilo uMatshawuke endaweni yasematokonye. Ngibungelele kakhulu uMkhize endaweni yaseNgwezi. Ngibulise kakhulu lona zakhele laphana eMatshamhlophe noBrian Dube enyulo bengula kobulawayo. Mina okhulumayo ngingubakisani wakuNcube isibongo mdabuka endaweni yasePlumtree eMatokonye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba kuboshwe izisebenzi zomanyano weUnited Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lomongameli walelo lizwe uEmmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yePfizer isilobele ugatsha lweFood and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu ibooster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sicocelo sebenza kwezempila kahle khona pha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama-vaccine akuqala njalo abanye bavele bekukhanyelela ukuthi kungathiwa sokulama-booster bathi bazahlaba kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi wona la ama-vaccine vele awokuqala ama-jackson awokuqala vele bahle bathi abafunda kuzwa ngawo so nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster udaba lwakhona luzabanzima kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama-vaccine lalabo abangawasekeliyo kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho mina hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi kuzakuba ne-booster i-booster egoqela abantu abaningi hathi lokho ekade sikuzo kwawuqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaleminye imikhuhlane eba khathazayo nxa sokuthiwa sokuhlatshwa laba abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu hhayi kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kuba nganeno akufani lalaba ababe bengahlatshwanga bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN omunye ubabe ekhuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la kodwa wagula hayi uthi hayi i-COVID yamchaya yamdabula yambekale uthi yikho lapha avuma khona ukuthi hayi kungangcono abantu bahlatshwe khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi hlatshwa nini
uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoZibandlela ulubona njani lolo daba
lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezedlula 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi zisebenzi zihlatshwe lamajekiseni kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa amajekiseni sokuzamele babe besenza ama-COVID test kaningi njalo sokuyamele bagqoke ama-mask so sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka imaski insuku zonke emchokotho kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonxwa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo asazi ukuthi lapha kuzahamba njani ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba ukuphikisana vela kusoze kuphele Ntunga kodwa ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba abangalusekeliyo labo bakhona abaningi kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa yi-divide sibili phakathi laphakathi abanye ngapha lokhe kudonselwana kunjalo kodwa kulaba abavumelana nakho kuyabe kuyinto enhle ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la usuyabe usulethemba lokubana impila kahle yakho isesimeni esihle laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa basoze bavumela izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo so kuyibo ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzazizwela ngejazi lakho kumbe ngebhatshi lakho kuyafana ukuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lowo lalowo yazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani so ayikho khonoko sizabe lokho esilandela ke abezempila kahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha ngoba mina ngokubona kwami sibili ama-vaccine lawo kukhanya ngani into esesizahlala layo sibili ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi mbubhale udaba esithi kusukela nje khathesi siyaphambili kumele abantu bafunde ukuphilisana la umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele so ukuhlatshwa amajekiseni la nambona ngani kuyanceda sibili mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini iqiniso
unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili Umthethwandaba kaMantshi usulahle icala lokuthuka umongameli yamasoni Mnangagwa ebelisetheswa izakhamisi seBeit Bridge ezimbili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungameli Nkomo.